indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani, izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengu.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengwa yiloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-program yethu isiqala kusasa up to Wednesday, yi-school shutdown lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu ehlale lathi phansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebhondi kumbe kalikhethi ingqe ihambelana le rate ekhona?
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani, izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela iyo ayisoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ayihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rands and imali yethu esiyiholayo awuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapho afundisa khona lendleko zakhe zonke, kanti njalo lokuthi uhola malini?
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini emawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya emawareni yi-10 bond and ukuze ubuyele futhi e-town ngenye 10 bond. Then ufika lapho yehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala eyinye futhi 10 bond ukuthi uziyefika ku-station sakho. So it means nge-journey A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 bond. And then i-salary ka-teacher ilama-deductions amaningi, labo-medical aid, kulama-funeral policies. And then ekugcineni ngaso kukhitshiwe konke lokhu uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 pounds and from that 300 pounds ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazili babhatala irent imali irent isuka khona pha and irent nowadays akusela malandlord athatha ibond bathatha imali zabo ngama US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali yena leyana into US dollars and irate eyama US dollars khathesi i 10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond uzithole i 10 US dollars kutsho ukuthi ama teachers afundise emakhaya uzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irenti eqede khonapho ehambe yethenga le grocery ukuthi adle abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonth kaMay.
Long unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obelodumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezichiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakoBonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma lodokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakoBulawayo uthi uzahlonipha umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. Udabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa entabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe koBulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likaNkomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi umansipala kumele enzele uDabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxelo meya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Ubaba uDabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu owachitha isikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe, elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka nokuzivusa. NjengoBulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi, ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngoba uDabengwa under iMatabeleland Water Trust. So njengoBulawayo sikhala kanye nemuya koDabengwa sithi hhayi ngabaduduzeke ngokuthi uthi umsebenzi omkhulu esikhangele ukuthi lanxa uhulumende sethethe lolu hlelo lokuletha amanzi eZambezi koBulawayo sifisa ukuthi ngaba yaphumelele lolu hlelo ukwenzela ukuthi lapha khona alale ngokuthula.
Njengomansipala wakoBulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani?
Kunengi esicabangayo kodwa phela angeke sicabangele uBulawayo wonke ngoba phela uDabengwa ubengo womuntu wonke koBulawayo. So
thina imkhondo kayibuye from izakamizi basitshele ukuthi bona bacabangani ngabe kucatshwangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe lokho ngakubuye kuvela ezakamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengu into engakhuluma le-foundation i-Dr. Dumiso Dabengu foundation sikhangele ukuthi bebhikaza kwenza i-museum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengu ekulwela ilizwe ekulwela ukuletha amanzi akazampezi koBulawayo
abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngapi
bababhalele umabhalani wedolobho esingathi utown clerk ukuze kusuzwe ikansili kubonakale ukuthi isiphi isithuko esingamnikeza sona
umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo sixoxelaye ekhona le kontuthuzi yathunqa singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ningumike wobe namhla kuhlelo silo mnumzana Reinhard Ncube yena ongomunye wabatsha olwela ilungelo loluntu njalo ubencintisa kukhetho lokudinga ilunga ledala lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa sixoxa ngembali ekababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngomhlaka 23 Nkwenkwezi singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbula impilo kababa uDabengwa nansi ingoma yahlabelwa liqembu elezaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu mthwakazi omuhle asihambeni siyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube size umbono wakhe mayelana lo dabo olukhona egudwini Ncube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bhutwami
ngiyaphila baba mayethu ngiyabonga kakhulu ukuba
umbuzo wami wokuqala kuwe Reinhard awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo layo okwezombusazwe yini umbono wakho mayelana ngembali eyashiwa ngubaba uDabengu
into engingaqala nje ngakuyisho yikuthi ubaba omunye uDabengu ube ngubaba oqotho ngathi ngibabona esifike esihle ngelizwe lakhe langabantwana bakhe abajiye eZimbabwe ngumuntu esingathi ngasesikhanyele kulaba ababele inkululeko abadala ababele inkululeko yethu nguye odesesile omkhulu engathi ongulida ongumkhokheli engathi oqotho osesile adesesile esesile sinaye
nxa sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli esithi abatsha bazaletha imicabango yetshiyeneyo ngesingisi bathi ama-fresh ideas yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngumoyi ubaba uDabengwa
ngayisho ukuthi babudabenga ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe hhayi isikhwama sakhe hhayi isisho sakhe ngemuli yakhe kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle elizwe ebekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kule lizwe ephile esizwa engumuntu okhululeyo ekhululeyo nekudikekele iphovathi esiphila kuye kade khangetiso simkhangele kuqala esesika ebandleni lezanu p f esesika naye sesika sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona epiyano kuyeke ukuthi ngumuntu obenesindo asonto elula ngasikhangele umbusazwe ezimbabwe asonto elula nje ukuhlubuka kwezanu p f uthi wena suphikisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe so ngathi ukumbona esekela umnumzane Chamisa kithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqotho umuntu olendlela ezinhle
ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjani
okay into ebengitsho ukuthi isifundo esisitshiye ngoba kudabe ngathi the country to every young person elizweni ukuthi abantu abasha sibe patriotic. Udabengwa was not only a father but ube ngu son of the soil, umntwana welizwe. So ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi abe ngumntwana welizwe, ulwele inkululeko yelizwe, ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono.
Qhiba uhlelo unikeza imuli kababa uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engingayitsho yukuthi imuli yakobaba uDabengwa ayisiyo edilahlekelweyo. Lathi njengentsha njengelizwe lonke njengeZimbabwe yonke jikelele silahlekele liqhawe. Ngisithi liduduzeke, inkosi ibe lana, akusonto elula, sikhala ndawonye, sikhala sililizwe.
Hayi, siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu Mbaba Mike, thank you very much.
Isikhathi du mthwakazo omuhle lapha besixoxa nomnumzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazo omuhle, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Kwanele kwalamhla olevalisayo, igama lami nguMike Hobe, umthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Lingali njani zulukandaba lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema. UMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatoran South. Sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu. Khonapho ke nxa lisemahofisi nenu, iwapha amasiko eliwakhuthazayo.
Amasiko isiko antakula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle. Lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguyiphi umuntu oyabe ngaleso sigaba.
Singathi wena osowakhuthazayo kwini okubili nje okulisiko sibelokuzwana?
Okulisiko sibili sile ndawo, I think futhi mina ngaba involved endaweni yokulwa kakhulu endaweni yongelele okwakusuka khona abanye abantu bevela kwezinye izigaba bethi bayagezela khona. Ngahlangana nabo mina saqonda ngasibili, salwa kakhulu labona eOrega, labona eNyaruwata, I think you know in former Central ZANU PF committee member. We fought battle together. Nababisela betiharalo ngoba babuyela, sababuyisela ngilabanamadakala amanye okuthiwa ngeZipa. Angazibona babezengobani ukuthi kule mqedi yalo lavo sahlangana komasuku khona. Mina ngangitshele ngumasuku umdala umalangileti ukuthi kulabantu ababuyayo khona fana. Sazama ukuthi sikhulisana namapolisa, wawukhanya amapolisa abantu bangkhonabengandazi sapho. Sasesihlala sahlangana labo kodwa sababisela ukuthi kababuyeli, asifuni ukuthi kwenzakala into enjalo emjikeleni. So angami umasuku ukumncedisa samncedisa khona. I think kokhani ngamizini lakoloko enjelele ukuthi waye umakhelwana wami njalo lokuzalana thize la umasuku. So into eziningi wayeyitshela nxa kudinga ukuthi athi hhayi fika lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona base bemfonike. So laye wasesizale ethuba lokuthi angizolazi. So ngahamba ngimva into enguye kwesakhe isigaba yikho wakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo.
Kuze ubuya ke okunye sesingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isikoni lizamele futhi okunye wangkhona kuyini Mathema?
Kule Matabeleland North, kule Matabeleland South. Matabeleland South ngathi thina vele sizila ngolwesithathu. Akula muntu okufanele ukuthi ngalelo langa abonakale esenza into ephathelene nento zemasimini ikakhulu ezinjene zokulima. Nakhonokho-ke singamanye amagcala esiwathonisayo kodwa kithi vele-ke akula muntu ophambukayo avele ne ngolwesithathu. Bayalihlonipha abantu ilanga lelo, kuyafana nabama-chechi kunye labamapolitika bayahlonipha lelo langa. Akuna muntu othi ngolwesithathu abonakale lima.
Wavela ngapho olwesithathu lelo?
Olwesithathu lo nxa besitsho bathi yena kwaba lilizwi elaphuma kudala I think indlela ezakhuluma yakhupha lelo lizwi ukuthi ngolwesithathu ufana uphathe ezomsebenzi nalo ukuphumula ingathi inothi enothi kule ndawo kulabanye abazila ngolwesithathu kodwa abaningi bazila lwesine
so khonokozi ngiyakukhuthaza kakhulu
ungazi ukuthi uyazofika ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi bonkaye ngale bazizila ngolwesine but ngolwesithathu besebenza
awubonile
yayiphuma emadake kakhulu amadake I think iyamzuzisa ukuthi njini
emadale kumbe uthi amadale
emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezo kuyabe kucelwa khona izulu imithetho leyo yayikhutshwa ngamahosana ukuthi nje so okunye olokozinto i-church sengani siyakuthatha and uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungomi bome abantu bebephuma bayegangeni bayezimelela izulu
kunjalo
and belisina futhi izulu azange liyekele ingenziwa khona kodwa-ke kathesi lokho kungani ukuthi isikwanyana elanganeni labantu phakathi abantu bakubalekela sebayacatha emachechi
hayi-ke okwalamhla simalapha zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithemba ukips tube silale
kandlela ezinye ziziziyawagcina amasiko
sibonge ke ukips tube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la kubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya
usiphatheleni namhlanje
ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu sizabala amavesi amalutshwane nje sizabala ivesi ka-1 ku-4 dale-ke u-19 sisiya ku-21 kufundeka kanje khumbula Jehova esehlelwe yikho bheka ubone ihlazo lethu ifa lethu seliphendulelwe abafokazi nezindlu zethu kwabezizwe zizintandane asinababa omame banje abafelokazi amanzi ethu siyawaphuza ngemali izinkuni zethu ziza ngentengo verse 19 wena Jehova umiphakade isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni ngezukulwaneni usikhohlelwane kuze kube phakade usishiye izinsuku eziningi na sibuyisele kuwe Jehova siyakubuya yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukankulunkulu ukuthi unkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo ukuthi ujeremiya ifa lethu konke oligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu izindlu zethu le mihlaba yethu amasimu ethu nabo konke esilako kusengokwethu ongabanye abantu usifananisa lezi ntandane ezingelabo yise ukuthi omama sebefana labafelokazi impilo yentandane impilo yomfelokazi impilo yomuntu ongelayise impilo elikhuni enzima kakhulu aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana la besihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungabi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi nxa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngobana nxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezo ezilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezukulwane ngezukulwane yasipheli umusa nothando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nginaphakade. Athi uJeremia, uNkulunkulu sibuyisele kuwe, siyakubuya. Laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukubanze badube ungakanani, bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela. Ingabe yini abayiswelayo, bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buyanini kimbantu abami, uza kusamukela nenhlupho zethu. UNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona. Ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo, khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa, angasithiyi, angasiflatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ikhemba yalihlale kithi, ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade, uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi izoloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho, uNkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamonye ngamonye. Sicela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela nami lapho ke babankomo labalaleli.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Karibange 2-0. Triangle United 2, Mushwani Stars 1. Chigenin 3, Capes United Makepekepe 1. Chapungu 1, Tel 1-1.
Amakoko amakoko alelezo ayosale matune amakoko amakoko alelezo ayosale matune iyo lala iyo lala
Black Mamba zobe tiba uhlelo lwethu ngengoma ethi amagugu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.